sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 1 2022 ngokhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyakwazi ubanizani sifuna ukusebenzisa izitori zonezi kubana ke lungisa iindaba zabo zokuthumba kwabantu sisi nokubulawa ikakhulu kwamobhethi ali.
Amapolisa asebophe amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ocatshangelwa ukuba bathumbe ilunga lebandla leZANU-PF. Namhla uZulu weZimbabwe umanyane enanza usuku lokhumbula iqhawe lesizwe wakhokela impi yenkululeko uMuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Kuliveki kuWoza Friday silomculi uMichael Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa asebophe amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amathathu abacatshangelwa ukuba bathumba ilunga lebandla leZANU-PF uMnumzana Nicholas Maxikanike ngoNhlangula. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi babophe uJengetayi Musudu, uHakata Musudu lo-Aaron Chizemo. Sesibophile abantu abambalwa, siyasacubungula udaba lolu njalo zalazisa ngokuya kwesikhathi ukuthi kuhamba njani. Kodwa kwamanje engakutshela khona ukuthi sebebothiwe silabo khona ngale nkambeni yamapholisa, sisahlolisisa sibone ukuthi kuhambe njani ukuthunjwa kukababa lo. Basincedisa ngakhonokho-ke esikuhlolisisayo njalo sibone ngazani kusiya phambili. Zabona ukuthi kwenzakale njani. Lesi isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati ubexoxa loJonga Kanemeli we-Studio 7. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change.
La ma-members ethu e-TPC athathwe ngamapolisa ukuze be-questiona mayelana nendaba yomuntu abathi ngowezanu-PF owakidnaphwayo. Sithumele amaloya khona ngale ngenxa yokubana siyakwazi ukubana izanu sifuna ukusebenzisa izitori zonezi kubana ke lungisa iindaba zabo zokuthumba kwabantu sisi nokubulawa ikakhulu kwamobhlethini ali emavikini adlulileyo. So sikhangelele ukubana ke beye emadale ukuyenzela ukuthi kucutshungule ukubana ke wahamba njani, njalo ke ukuthi indaba ibe semthethweni besekupheleni. Okuyinto esikhangileyo ukuthi ngabe kuthiwa amapolisa ayenza njalo nxakuthunjwe abantu be-MDC nabantu bonke jikelele, ikakhulu eManicaland umntwana owathunjwa ngamapolisa waswelakala waze watholakala amathambo akhe ncatshwela manje akuyaza ngalo ukubana kwahamba njani. Kuyinto esizigamile ukuthi amapolisa engasebenzisi i-selective application of the law, kodwa-ke besebenze endaweni zonke ukubana-ke bezindezele indaba-ke zokuthunjwa nokuhlukunyezwa kwabantu iZimbabwe yonke jikelele.
Pho manje liza kwenza njani? Baphethwe njani abantu bolaba kuthiwa bathumba umuntu lo?
Sive kuthiwa ye bahlukunyezwe ngamapolisa-ke, so yikho simeleyo ukuthi amaloya engahamba-ke kuze bethole amaloya azabancedisa, njalo sibekwazi ukubana isimo sabo banjani nokubana engeza amapolisa-ke ngaludawo.
Ye, singathi lithume amaloya avela ngaphi, amangaki, njalo ubona ngazani bazaenza njani?
Amaloya-ke avelela eMtare, abamelela amalungelo-ke ama-activist, njalo-ke sikhangelele ukubana-ke si-asethene ukubana-ke bafuna benze njani, njalo lokubana ngoba okwamanje size kuthiwa bathethwe ngecala le-kidnapping. So amaloya-ke sazahamba khona ngale-ke elihlanganisela u-advocate Jabuka ozabe ngamanye wamaloya azabe khona ukwenzela ukubana size nje, then nxa sisuka lapha sizaba nesiqiniseko ukubana-ke i-charge yakhona ivela ngaphi, njalo-ke bakuthatha ngaphi ukwenzela ukuthi bekwazi ukubana-ke siya-intervena nani siya phambi.
Umnumzana uStalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change besixoxa laye eseHarare. Namhla uZulu weZimbabwe uManyane enanza usuku lokukhumbula ikhawe lesizwe. Wakhokela impi yenkululeko omuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Ochazwa ngabaningi njengomuntu owayethanda ubuthula emanyanisa abantu bemihlobo yonke elizweni. Lokhu yikho okwenza wabizwa ngegama elithi Father Zimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Unkomo walela inkululeko yeZimbabwe ekhokela ibandla lezaphu njalo engumholi weviyole Zipra. Wavalelwa ejele okweminyaka elitshumi nguhulumende wabahuquluzi esethethwa icala lokufuna ukumgenqula ngenxa yokukhokhela kwakhe umzabalazo wokukhulula iZimbabwe. Ngomnyaka ka-1979 iphela impi yenkululeko ngemva kokugqitshwa kwenkulumo ezeLancaster House kwelebhrithani. Ababezenze phansi komanyano owe-Patriotic Front babuyela elizweni sokusiyaqhutshwa ukhetho olwe one man one vote. Ekuphindeleni kwabo ekhaya, owayekhokhela ivuyo lebutho lezandla elaliphansi kwebandla lezanu umnumzana Robert Mugabe wamjikela wathi bona bangene kukhetho njengezanu hatshi njenge-PF. Wahle wahlephuka umanyano we-Patriotic Front abantu bengazwisisi elizweni ukuthi bavote njani okulapho kwanqotshwa khona izaphu eyayikhokhelwa nguye. Ukuhlephuka komanyano kwahle kwadala inzondano phakathi kwamabandla amabili izanu lezaphu PF okwagcina kukhokhela ekutheni uhulumende kaMgabe asungile ucuku lombhuqazwe owegugurawundi wabulawa abasekeli bakankomo abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili abanye bahlukuluzwa kabuhlungu amanxeba abo abanye babo abalokhu belawo kuze kube manje. Wathi ngokubona ukuhlukunyezwa kwabantu bakhe wagcina evuma ukukhulumisana loMgabe. Bahlala phansi bakhulumisana umlotha okulapho bagcina sebelobelana isivumelano somanyano ka-1987 ese-Unity Accord. UMgabe wala ukuthi ibandla elitsha libuyele ku-Patriotic Front kodwa wakhetha ukuthi elomanyano ibandla libizwe ngokuthi ZANU PF. Abanye abatsha sebesithi uNkomo waphambanisa ngokubambana leZANU kodwa ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokho akusiqiniso. Ibandla lezaphu lithi uNkomo wasebenzela ilizwe leZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Msombuluko Ndlovu ukhuluma ngalokhu.
Thakazelela usuku olukababa lokumkhumbula uMqabuko kaNyongolo uNkomo owahambayo ngelanga namhla ngomhlaka 1 July 1999. Okwakuqala thina njengozaphu siyananzelela ukuthi uNkomo ubeliqhawe iqhawe lamaqhawe owakhokhela ibandla lezaphu lebutho leZipra lasilethela inkululeko elizweni lakwethu. Kodwa okunye adume ngakho ubaba uNkomo was i-vision njalo lokubambanisa abantu baseZimbabwe.
Ibandla leli lichaza uNkomo njengomuntu owayefuna ukuvuselela amabhizimusi abensundu. Lisipha isibonelo sokuncediswa kukamnumzana Strive Masiwa ukusungula inkampani kamakhalekhukhwini yakuqala eZimbabwe Econet Wireless.
Njalo ke usekele ikampani yabayithi Econet Wireless ukuthi ibe khona namhlanje. Akubheke wena ubuyele ngemva uzibuze ukuthi ngabe uNkomo kamsekelanga ujahothwa nguStrive Masiwa. Ngabe iZimbabwe injani ngendaba ze-communications kumbeza umakhalekhukhwini. Ngoba uhulumende ubengafuni ukuthi ujahalo abe le kampani enjalo. Kodwa wamsekela uNkomo ukubonisa khona sobala ukuthi uNkomo ube lombono omude owentundla. Kodwa asinanzalele njalo ukuthi ikampani kaStrive isiyenza ama-scholarship amaningi.
Ummeli wange-Central edayile ePhalamende umnumzana Daniel Molokeli uthi uNkomo wayezithobile njalo wafundisa abaningi ubukhokheli obuqotho obuzinzileyo.
Mina ngomunye wabantu abakhangelela kuye ubaba uNkomo. Ngiyamhlonipha kakhulu, ngiyawubonga kakhulu umsebenzi wayenzayo impilo yakhe yonke esebenzela isizwe sethu saseZimbabwe. Kuhle kakhulu akwenzela ilizwe lethu, sizahlala njalo sikubonga, sikuqakathekisa kulabanye abakhola ukuthini kayenzanga kuhle ngokusayina i-unit accord le-ZANU-PF. Angivumelani lombono lowo. Mina ngibona ngathi ngalezi nsuku abantu abaningi basebefile besebephelile ngokufa bebulawa igugurawundi impilo yokuthiwa i-5th Brigade. Ngakho-ke ngalezo nsuku kwakumele kube le ndlela yokuthi konke okubikangaka udlame lolu luphele.
Kodwa umnumzana Mbonisi Gumbo owebandla leMthwakazi Republic Party uthi uNgomo wayengamelanga ebambane lezanu PF.
Indaba yokuthi bese Lancaster House and even before lapha bese Lancaster House indaba leyana yokuthi uSmith wamnika amandla nawathi asoze ngithathe umgabe engekho. Yena wayekhathalela wonke umuntu, ekhathalela isizwe sonke, efuna ukuthi wonke umuntu athole ama-equal rights, njalo kungabi lobandlululo abantu bonke abeZimbabwe regardless of i-tribe kumbe i-race bazizwe bekhululekile elizweni. Kwakungumbono omuhle lo, kodwa iqiniso lalikhona ngelokuthi izandla lezanu they were always not sincere, babengekho sincere.
Umuyi uNkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999 okwazisa abantu abaningi ubuhlungu ngenxa yobukhokheli bakhe okokubambanisa abantu engakhethi umhlobo njalo engathandi ukudlakela. Ingcweti ezigcumana ezombusazwe zithi ngabe uMgabe akamjikelanga lapho ilizwe lithola uZibuse kuyiwa kukhetho lwakuqala, ngabe iZimbabwe yathuthuka kwamagama njalo yengxenye ngabe alikho esimeni elikiso okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba olufanayo, wathi sizwe abanye abantu abakhulume kumsakazi weStudio 7 ngomsebenzi kamuyi uJoshua Nkomo.
Wayengumkhokheli owasilwela kakhulu thina amaNdebele, waye futhi engakhethwanga ngokuthi mhlambe avotelwe, wayekhethwe ngokuzala ukuthi abe umkhokheli, ngoba wathi uyabheka after nje ekushoneni kwakhe ubaba uNkomo ilizwe lethu azange labuya futhi izinto zahamba kahle. Engakusho nje ngamafishane ngithi hayi, sasilayo umkhokheli, wakubonakala ukuthi umkhokheli sasinaye wawumkhokheli owayekhethwe nguNkulunkulu. Sengasho nje ngithi hayi, mdala singalala nje ngoxolo nje, hayi sinesiNdebeleni uyumkhokheli esaba nayo, ambona ukuthi mhlawumbe singaba naye futhi umkhokheli ofana naye.
Kumele akhunjulwe njalo uNkomo.
Kufanele kobulawayo isithombe zikababa uNkomo zihlale zikhona, ezizohlala zikhumbule lezo zizukulwane zibonise ukuthi ube umkhokheli wethu emaNdebeleni. Zihlale zikhona nje izithombe nje, yonke nje ibulawayo zihleli zibe khona, mhlambe nakwezinye indawo nje zaseZimbabwe kubonakala ukuthi wayengumkhokheli kakhulu emaNdebeleni kwelekaMthakazi.
Ye, nxa abantu bekhuluma bathi uNkomo wayengumkhokheli wamaNdebeleni, kodwa kuliqiniso lokho ngoba umdala wayemkhokheli welizwe lonke, akunjani?
Hayi, ongakuboniyo lokho ukuthi wayengasekuthi umkhokheli, wayengase umkhokheli wamaNdebele kuphela, wayemkhokheli weZimbabwe. Ngoba ubona nje after nje ekuhambeni kwakhe, ekushoneni kwakhe, izinto zange zabuya futhi zaba zaba right eZimbabwe, okusho ukuthi wayengumungase umkhokheli kuphela wemaNdebeleni, wayengumkhokheli nje wesizwe sonke.
UNkomo Dube kumele simkhumbule ngemsebenzi yakhe emihle owayenzayo ngokukhulula ilizwe lethu leseZimbabwe. Kodwa-ke noma songasahambanga ngendlela owayefisa ngayo, impilo kumele iqhubeke iye phambili.
Ye, kodwa singathi-ke nxa sikhangela kuyiwa phambili kumele kwenziweni, ngoba kunenge uNkomo ayesithi abasha yibo kumele basebenze elizweni. Wathi vele ilizwe lingeke labhidlika ngoba abatsha bakhona, kodwa lina abatsha ungani?
Kunjalo Sibili Dube, kumele sithathe lapho umdala wagcina khona siqhubeke siye phambili. Kunjalo Sibili, yena indlela wayivula. Okwakathesi singabantu belizwe leZimbabwe kumele sizame ukuthi sibambisane, sithathe unyawo siqhubeke siye phambili ngempilo. Kodwa-ke benginokuzwa abantu bekhala bethi umdala wathengisa ilizwe lapha. Ngempela ukube umdala wamvume ngoba uSnin Smith wayefuna ukumnikeza elizwe lamaNdebele ngo-1977, kube umdala walithatha, kube namhlanje asikhulumi khona lokho okwenzakalayo. Kodwa-ke iqiniso ukuthi liyahlupha phela abantu mabesebelikhuluma, ngoba umdala walithatha ngempela, ngabe yonke le nto leyayikho. Kodwa-ke hhayi, siyakubonga konke kwalokho okwenzakalayo. abantu mababambisane, abantu mababambisane, sikhohle ngalokho okwenzakalayo, impilo iqhubekeye phambili Dube.
Petro, so uyamuzwa lapho uthi mngani uyakhuluma esithi kulabanye abantu abathengisa yini yini.
Dube, ngizwile ngizwile le ndoda ikhuluma isho kanjalo, uyasho ukuthi abantu basho kanjalo. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngabantu abangawazi kahle umlando weZimbabwe.
Laba ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 abakhulume ngemsebenzi kaMoyi uJoshua Mkabo Nyongolonkomo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kulandela ukuyekethiswa kwesiqondiso zeCOVID-19 emhlabeni wonke jikelele, inani labantu abethekelela eZimbabwe kubikwa ukuba lilakho ukukhuphuka, loba nje impi ephakathi kwele Russia le-Ukraine ilokhu iphazamisa ibhizimusi leli. Lokhu kubikwe ngumnumzana Clement Mkhwasi, umkhokheli wenhlanganiso yababhizimusi yokwethekelelwa kwelizwe, e-Employers Association for Tourism and Safari Operators, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu uMkhwasi ukwethule emhlanganweni awenze lentatheli izindaba zakobulawayo izolo, esithi inani labantu abayethekelela eZimbabwe labahlala kuleli abayethekelela ezindaweni abangahlalikizo zokuzilibazisa eziselizweni jikelele likhangelelwe ukuqansa. Unkosikazi Novuyo Mathonsi wenkampani kahulumende ebona ngezokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority kobulawayo uchasisa kabanzi ngalokho.
Ngikunanzelelayo kathesi ukuthi ama-visitor attractions, indawo zokuvakatshelwa abantu abayakhona inani labo lehlile. Sithe sithi sizama ukuthi sikukhangelisise ukuthi ngakho kukwenziwa kuyini, khonokho sabona ukuthi hhayi okwenza ukuthi ama-figures ethu ehle yikumgando. Umgando lwesikhona esiphakathi kwawo khathesi wenza ukuthi ama-numbers ethu athi decline. Sikunjalo noma nje kunjalo, kodwa we are just a bit consoled by the number of workshops esiba nawo lapha esigabeni sakithi. Ama-companies amaningi abuya sibili evela kwezinda kwamanye amadorobhu belanda ukuzo-workshop lapha eBulawayo.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority eZimbabwe uNkosazana Winnie Muchanyuka uthi ibhizimusi yokwethekelela iya ithuthuka okuthabisayo elizweni. Uthi lokhu kubonakaliswa ikuthuthuka kwamanye amankampani anjengendizamchina eye-Fast Jet esungule umsebenzi wokuthwala izethekeli phakathi kweVictoria Falls leMawuni kweleBotswana okuqale izolo. Umnumzana Clement Mkhwasi, umongameli wenhlanganiso emele izisebenzi ze-Tourism and Safari Operators kuleli, uthi inani lezethekeli ezisuka eRussia lehlile ngenxa yempi ese-Ukraine. Ngomfumfu, iZimbabwe ikhangelele ukuba lombukiso wehlanganani sangana i-Expo kobulawayo kusukela mhlaka 13 kusiya kumhlaka 15 Mfumfu, lapho abakubhizimusi lezo kwethekela emhlabeni jikelele bayabe bezothenga bethengisa kuleli. Njalo amalungiselelo awo aseqalile, kutsho abeZimbabwe Tourism Authority. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Lonyaka ngo-2022, eleNorth Korea selidubule amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles angamachumi amathathu lanye 31, eyohlobo lwe-intermediate range ballistic missile eyodwa kanye lamanye amabhomba amabili ohlobo lwe-hypersonic. Konke lokhu yikwephula iziqondiso ze-United Nations Security Council. Phezu kwalokho kulembiko ekhomba ukuba iNorth Korea iqoqa ukuvivinya isikhali sempubhiso esenuclear okungokwakuqala phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo. Ngenxa yakho konke lokhu, elemelika lethu le isinqumo ku-United Nations Security Council ngonkwenkwezi esiqinisa izijeziso zenotho ezetheswa eleNorth Korea. Kodwa kusehlakalo sakuqala esiyingozi phakathi kweminyaka elithumi lanhlanu edluleyo kube lokwehlukana kwemibono kumalunga e-Security Council phezu kwalolu daba. Amalunga alolu gatsha alithumi lantathu asekele ukuqiniswa kwezijeziso lezi, kodwa eleRussia leleChina okungamazwe alesabelo esikhulu kuSecurity Council ama-permanent members akwalile lokhu asenqabela lesi sinqumo. Emhlanganweni owenziwe emhlaka 8 kuNhlangula phezu kwenyathelo leChina leRussia, umcebisi omkhulu kusigodlo seMelika eUnited Nations u-ambassador Jeffrey De Laurentiis uthe okwenziwe ngamazwe omabili kuveza sobala ukuthi ayayisekela imisebenzi emibi eNorth Korea. Amalunga e-Security Council alithumi lantathu akhethe ukuthumela umbiko oqinileyo kwele-North Korea okuthi akafuni leli lizwe liqhubeke ngohlelo lwalo lokulolonga kumbe ukuvivinya izikhali zempubhiso. Athi kumele kube lezijeziso, kodwa amazwe amabili akwalile lokhu, kutsho u-ambassador De Laurentiis. Wengeze wathi ekuqaleni kwalonyaka eleRussia leChina amemezela ukuthi azaqinisa njalo aqhelise ukusebenzelana kwawo. Silethemba lokuthi ukuvimba izijeziso lezi akutshengisi lokho kusebenzelana osokuphazamisa izifiso ze-United Nations lezinye inhlanganiso ezijonge ukuvikela uzulu. Uqhubeke esitsho uDe Laurentiis. Elemelika selikubeke sobala kanengi ukuthi lifuna ukukhulumisana leNorth Korea kungela migoqo. Lanamhla lokhe lizinikele kulokho. IMelika isikubeke sobala njalo ukuthi yona labangane bayo kabasoze bayekethise umfutho kuhulumende weNorth Korea, njalo bazaqhubeka ngezijeziso zabo. E-United Nations u-ambassador De Laurentiis wathembisa ukuthi elemelika lizaqhubeka lisebenza gadalala njalo ngendlela esobala le-United Nations Security Council abangane balo kanye lamalunga wonke e-United Nations ukuze kuvinje uhlelo lwe-North Korea olokubumba izikhali eziyingozi lezempubhiso.
Belalele udaba oluveza imbono kahulumende wokwelemelika. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo owerabhi bathi balethemba lokuthi iqembu elimela iZimbabwe kumdlalo elama-Sables lizanqoba iqembu elimele i-Ivory Coast elama-Elephants emdlalweni wama-quarter finals omncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba wonke jikelele e-World Cup 2022. UPrasetis Jeremaya usethulela lolu daba.
Impumela yalomdlalo wama-quarter finals izakhokhelela ikuthini iwaphi amaqembu aza kwenelisa ukuncintisa umncintiswano omunye umnyaka ozayo oka-2023 World Cup. Iqembu leZimbabwe lingena emdlalweni wakuqala oqhutshelwa enkundleni i-Estade Pierre Le Delport Stadium edolobheni leMarseille kwele France. Ngemva kokunqoba eleNetherlands 30-7 emdlalweni wenkezo yeCurrie Cup oqhutshelwe kwele-South Africa, leli qembu liqale ukuzilolonga kusukisela ngombimbitho lonyaka, kubika umqeqeshi walo onguye njalo umqeqeshi weqembu le-Old Harrarians uDerek Chiwara. uChiwara uthi ulethemba eliqinileyo lokuthi amaSebos azonqoba iqembu lama-Elephants. Kodwa ke umholi wenhlanganiso elawula umdlalo lo elizweni eyeZimbabwe Rugby, u-Aaron Jani, uxwayisa ubana amaSebos angayekethisi agcine ekhangelela phansi ele Ivory Coast ngoba liqembu eliqinileyo ngempela elamela izwekazi lonke le-Afrika kumncintiswano wamazwe omhlaba World Cup ngomnyaka ka-1995 ngemva kokunqotshwa kwele Zimbabwe laphuma kulo mncintiswano.
Kuleviki Woza Fridays lo mculi uMichael Moyo.
Sanibonani, ngiyajabula leli thuba engilithola njengamanje kubo bonke abantu abalalele. Igama lami elokuzalwa uMichael Dube, enganinikwa umama, ubaba yena wasekade umthokozisi. Amagama wami omabili, isibongo uDube, ngizalwa eTsholotsho konqoya. La ngizalwa khona eGoli ngise Cosmos City. Ngicula uMaskandi album lesibili leli engilikhiphile manje. Ngaqala nge-album era kuqala ngonyaka ophelile ngo-2021 elalibizwa kuthiwa isizwe sakomthwakazi. Leli elamanje i-album lithi inyamazane ezacile, okuama-album ahamba kahle kakhulu. Ela last year bekunengoma ebithandwa abantu kakhulu ethi kancane kancane uyophumelela, ungesabi ukwenza into uthi abantu bohleka. Kube nenye ethi Jerusalema, ingoma ezayithandwa kakhulu. So nakulokhu futhi kwedlulele, abantu bakhombisa ukungithanda ngale ngoma yami ethi akashaywa umuntu wesifazane. Zingabala ngithini, ziningi impela, kusebenzekile kakhulu. Ngiyabonga i-support enginikwa abantu, ngizicelela futhi i-support engaphezulu kwalokho. Njengoba sicula kanje sidinga yona i-support, so siyacela ukuthi abantu besi-support. Abafuna umsebenzi wami bengangithola ku-Facebook, ngizibiza ngomkhando ozikhandayo. Ku WhatsApp inamba yami ngizoyishiya, nakhona inamba yami ku WhatsApp engitholakala kiyo ngizoyibhala, then imbe sengiyibiza futhi ngithi 062 37 45 636. Ngiphinde futhi 062 37 45 636. Umuntu mayengabe fisa nje ukukhuluma neqhawe elibiza emculweni ngokuthi umkhando ozikhandayo, engayisabi ukungithinta kuleyo number. Mayefika lapho, ngiyacela umuntu engafiki nje ethi hayi, akabeki istori ukwenzela ukuthi kube lula, ngoba baningi abantu abafika la kimi bethi hayi, so kuba nzima ukuthi ngithini. Ma uzothi hayi kuba nzima nokuthi ngizothini, ngoba ngesinye isikhathi kuba khona uthola ukuthi ama-chati maningi, kodwa at least umuntu uma engabe efike wayichaza kuba lula kimi. Ngiyabonga kakhulu.
Watching to mama, watching to mama.
loke umculi uMichael Moyo ebesi la namhlanje uhlelo Woza Friday. Singakuhlukana isihlobo othilinike lokho kade silakho. Namhlanje amapolice asebophe amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ukucatshangelwa ukuthi babulala umuntu weZANU-PF. Sigqoba lapha uhlelo lwethu namhlanje olevalisa onke ebusuku.